Ukufuthelana okukhona elizweni phezulu kokutshengisela kwakusasa sokungenela kubandla leZANU-PF ngemva kokuba idale lePolitbureau yaleli bandla lethese abasekeli bakamnumzana Constantino Chiwenga icala lokuzama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni bafake yena umnumzana Chiwenga. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba ukuthi baxotshe ilunga lePolitbureau unkosikazi Cleveria Chizeme ngoba ngomunye wamalunga eZANU-PF aqoqa ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela lolu ngenjongo yokususa uMnangagwa embusweni. Kufakwe umnumzana Chiwenga. Abaqoqa ukutshengisela lokho abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena osesitokisini bathi umuntu wonke kumele aphatheke kuhlelo lolu kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Ukubhubha kukamnumzana Parents Shiri lakho sokubangele ukuthi ukufuthelana kudlondlobale kuZANU-PF ngoba abasekeli bakhe besithi wafakelwa ijefu ekudleni. Amapholisa lamasotsha wona abikwa abetshaya abantu namhla ebalela ukuthi bangene emadolobheni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Domisani Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Abantu balelungelo ukuthi betshengisele as long as bekhangela indaba ze-social distancing. Abakahulumende uma befuna ukufuqa inhlelo zabo abalandaba le-COVID-19 kodwa uZulu kumbe abanye abantu kumbe amanye amabandla ombusazwe nxa esefisa lawo ukuthi aziqoqe kumbe atshengisele i-COVID-19 isisetshenziswa khonapho kodwa mbona zani hayi lokhu yikuzikhulumela nje ngoba esikhathini esiningi sesibone lo mendelaye enganaki udaba lwe-COVID-19 ngikhuluma nje abantu baminyene kumazwibukho bhasizi ungahambe endaweni eziningi uphumule labo County Park kuminyene abantu baminyene endaweni ezinenye abantu baswela amanzi bagcwele kumabhawuza. So nxa uhulumende sibili nxayele ndaba le-COVID-19 kumele alungise udaba lokuminyana kwabantu.
Ngize kuwe Dube, bakhona abathi uhulumende ulungile ngokuvimba ukutshengisela lokho nanku umkhuhlane we-coronavirus ubhahile elizweni. Uthini ngalokho?
Elinye lelinye ilizwe babunkomo ligavenwa yinto okuthiwa yi-constitution. So into eyithiwa yi-constitution yiyo evumela umuntu noma enqabela umuntu ukuthi umuntu ayenze lokho angenzi lokho. Nxa ususenza lokho okusho ukuthi kuyabe sekusiba licala. Nxa sikhangela ekuthinini abantu ukuthi bavunyelwe ukuthi batoyitoye, kuyinto ekhona ku-constitution ukuthi abantu nxa kulezinto abangavumelani nazo kufanele ukuthi batoyitoye. Kodwa ke nxa sesikhangela i-policy ngiyakithi kusuke kube nomehluko kulokho ekobhalelwana umthethosisekelo oyiwo obusa ilizwe njalo obusa abantu bonke elizweni. Kodwa sithola ukuthi akusasebenzi ngaleyo ndlela, sekusebenza ngenye indlela ehlukileyo kulalokho. Amapholisa kufanele ukuthi kube ngamapholisa abopha abantu labo abayabe besenza ubugebenga, abantu abavandalize ama-properties abanye, abantu ababulala izinto zabanye abantu ngendlela engalunganga. Kodwa ke ukuhamba abantu besiyatoyitoya peacefully yinto ekhona ku-constitution eyinto efanele ukuthi akungabi yinto ehluphayo uhulumende.
So kuqalisile ukudlephana njalo kuZANU-PF Nkomo, leli bandla lithi bakhona abazama ukususa uMnangagwa esihlalweni bafake uChiwenga.
Amakhanka uma ecabana akumelanga abize imbuzi ngoba kuyebe kusilwa amakhanka. Sesibone esikhathini esiningi uma amakhanka kumbe amahlangothi elwisana eZimbabwe lapha sebedinga abantu ukuze bazobalwela. So le yimpi yamakhanka, awaqedelane angafaki imbuzi phakathi kokulwa kwabo ngoba abantu beZimbabwe sebesetshenziswe kakhulu. Ngasikhuluma November 17 amakhanka alwa njalo, kwaphuma elinye ikhanka kwangena elinye ikhanka, khathesi elinye ikhanka selifuna ukungena selifuna lembuzi zinjani zilwele ikhanka. So eZimbabwe nxa kuzaba lotshintsho, utshintsho lolu kumele kube lutshintsho oluletha inzuzo ebantwini.
Nanso Dube uthini ngokwenzakalayo kuzano PF lokho?
Nxa into isize isivela sobala noma into isize isivela egcekeni ngale ndlela, yikho okwenza ukuthi sigcina sesibona kathesa amapolice esegcwala indlela lamasosha sekuswa nzima. Kodwa ke nxa kuze kuvele kanjalo beze bekukhulume bakubhoboze, kusobala ukuthi kukhona okwenzakalayo lapha okunuka santungwana, kukhona okwenzakalayo asebenze bakhipha impahla zabo futhi ngathi bayazifihla phakathi kwendlu yabo kodwa bazikhipha bazichaya phandle impahla ezingcolileyo. Kukhona okukhulu okuzayo.
Nkomo, ukubhubha kuka Parents Shiri ubona kusiba lomthelela yini kuzano PF njengomuntu obe ingomuntu omkhulu kuleli bandla?
Kungenzeka sibili ukuthi kushift ama dynamics ngoba ukuqala uParents Shiri kumbe uBig Boy Chikerema nguye ongumkhulu kwegugu rawundi eyaqeda abantu lapha esabelweni sethu seMathebeleleni. So ukuqala isigangi esikhulu segugu rawundi sesifile, ngaba khona ukuthi bamninde njalo uParents Shiri loba sikwazi ukuthi babebaningi abahlela into yegugu rawundi. So kwakhe kuzaba kumaqhuphuna sibili khonaphana, amahlangothumbu ama-faction azalwa kakhulu khonaphana. Kodwa thina njengabantu eMathebelelendi sithi hayi okwamakhanka asikungeni.
Akuyiphethe Dube
uShiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngu-Black Jesus, ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongomunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi, abantu beZimbabwe, ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume. Kodwa njengoba sisazi ukuthi iZimbabwe lilizwe esibiza ukuthi it's a democratic state, lilizwe elifanele ukuthi ngabe utaliye liyenelise ukulalela izifiso noma abantu izinto abazifisayo. Ingakho ukuhamba kwakuShiri ngibona ingathi kube kuzabe loxoxekana oluzabe luye lwaxoxebuka kuzano PF, kakhulukazi ekuthinini kube le violence ebakhona elizweni.
Lo umnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa indawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-Habakkuk Trust ocubungula njalo izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo. Bebeluntungameli Nkomo we-Studio 7.